So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Isikhathi sesifike ku 6:30. Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi ikusasa lomnotho weZimbabwe liyakhazimula, kodwa incwadi zithi ubonakala ufifi.
Lokho ukuthi abantu kabakho elizweni, ngakho sokufanele kube lo president oyabe egcina isihlalo, bekungayisiyo nhlala yenza njalo into ejwayekileyo kumuntu efanele ibe khona.
Buyaqhubeka ubungqayingqayi ku-MDCT. Ezinye izicukuthwane zaleli bandla zisithi azibamukeli ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubanjiswa intambo ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, uthi lanxa kulokusilela kwemali elizweni, ikusasa lomnotho weZimbabwe ulibona likhazimula. Esethula umbiko wakhe we-monetary policy izolo, umnumzana Mangutshka uthe ilizwe lilakho ukukwelediswa imali edlula i-$1.5 billion. Libhanga le-African Export and Import Bank ezasetshenziswa ukuvuselela umnotho. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uMangutsha kakwazi akwenzayo.
Sizakhumbula ukuthi indaba ye-1.5 billion yakhulunyiwa ngayo ngoDisemba upresident we-ABB ebuya lapha eZimbabwe ehlala nalo president uMnangagwa. Kodwa siyakwazi ukuthi izimali zikhalezi ziyathatha isikhathi. Okwesibili, ngibona njengani bonke ekhathi esebakhuluma ngakhalezi bathi banethemba elokuthi kuzalunga kusasa. So angiboni ukuthi kunento entsha ephumileyo monetary policy.
Uthe njalo ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yama-bond notes. Ilanxa nje abanye besithi sesifikile isikhathi sokubana ilizwe libe le mali yalo. Ungathini ngalokho?
Udokele khona ukuthi akula khathesi i-production kumbe electricity kwi-economy yeZimbabwe enkulu kakhulu engakwanisa ukuthi i-sustain imali qawe ukuthi bazabuyisa enye i-currency. I-economy yethu ayikaqini, akula into yenzakalayo khathesi. So ngibona njengani umsebenzi wama-bond notes sisakhulu umnotho wangkhona kunganceda sizwe ngoba kungakuyo imali iZimbabwe dollar abantu abakabi nethemba njengoba i-economy ayisebenzi kuhle. So layo iZimbabwe dollar iyaluza i-value bese ukuhlupha.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho. Ubungqayingqayi buyaqhubeka ku-MDCT. Ezinye izicukuthwane zaleli bandla zisithi azibamukeli ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubanjiswa intambo ngumnumzana Morgan Tsvangirai izolo. Umnumzana Elias Mutsuri nguye obephethe lesi sikhundla ngemva kokukhethwa nguTsvangirai kumaviki ambalwa edluleyo. Esiya kule South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMutsuri umangele izolo esesizwa ukuthi uChamisa nguye osephethe intambo. UNkosazana Dokozani Khupela ubikwa ithukuthele. UMutsuri loMakhupe babikwa bekwele South Africa sikhuluma nje ngenjongo engazakaliyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi labo abazama ukugwenxa uChamisa bayazikhohlisa.
bangakhohlwa ukuthi bona laba bantu bathatha udaba lokukhethwa kwabo kungaba umjuri lotshanisa bahamba emakhodi ukuthi okwenziwe ngubaba uthangirayi upresident we-MDC akakulunganga uyephule isisekelo sombuso bathatha benze sabo isisekelo abahamba naso ekhodi basinika ujaji ujaji wabakhombisa ukuthi isisekelo abasisebenzise leso kayisiso esebandla lethu batshengisa isisekelo kusha umantu wathi hayi kakulacala okwenziwe ngupresident we-MDC usemthethweni kanti sokuthintile futhi sokungabi futhi
kodwa ke so engaba lelungelo yini ukuthi adinge umuntu ongahlala sibe esikhundleni sakhe lokho kuthiwa yi-succession ngesikhiwa
ngithe mina wakhetha umnumzane uTshamisa ukuthi abe ngu-vice president wakhetha umnumzane uMzuri ukuthi abe ngu-vice president bahlaba umkhosi abantu wagijima kwangena amakhetho kuyenziwani uba kuthangela kwenzile kungaphandle kwesisekelo angithi kodwa yahamba emakoti indaba ekamurimo garo rice nobaba uTshangirayi yaphenduka ubaba uTshangirayi ngatholakalanga elicala kodwa akwenzileyo kusemthethweni nesisekelo se-MDC so osokuzanethula ukuthi akhethe nethi ngubani kuyini encedisana le-national council ngabahambi babayebala isisekelo esabakhethisayo sonsa lakwakuyukuthi akwenzile kungaphandle komthetho kwakumele udaba lelwana lokukhethwa kwababa uMjuri lobaba uTshamisa nga emakhodi lwafika lwathiwa licala wephule isisekelo kwathiwa kalacala kulandele isisekelo sebandla le-MDC
siyabona ke ukuthi unkosazana Thokozani Kuphe kuze buye umnumzana Elias Mzuri kanye lobaba uLove Moyo bangani balokhu khonona sibili okumangalisayo kwenziwa kwini ukuthi bakhonele kangaka bekwazi ukuthi khonoku okwenzakalayo kukhona kusekelo sombuso we-MDC
lo mbuzo baba Dube ngabe ngihamba amanga ukuthi ngizawuphendula yibaba bawaphendula ngcono ngoba nami kuyangidida ingqondo ukuthi kanti bona into abavele beyibangisisa kuyini ngoba ungakhangela kuba iqalisa indaba yabo ukuthi okwenzakeleyo kurongo besilokhu esisizwa ukuthi hayi mina ngavotela lana kabavotelwanga angithi njalo asikho qiniso lonaleyo wavotelwa abantu abangani but ekhoti yayisiphumile ijudgment ukuthi hayi lokhu okwenzakaleyo kurayithi so usekhuluma ngani futhi bakhuluma ngani bona injongo yentukuntu yabo yini unje so awusoze ukuthi wena nxa usuvusele lelo basi wakho phezulu khona ngapho uthi ugijime uye kwistudio uthi ya mina ubasi akwenzile kurongo akwenziwa njani even the same thing akwenziwa njani yikho kuthiwa kunto lapho ekusihamba sekhulumisana nomlungu okubehlula ukuthi bahambe ku-national council lapho abavunyelwa khona bayekhuluma ukuthi hayibo thina okungani kuyasidiga yilokhu nalokhu eyabo i-national council sekuyistudio 7 amaphephandaba ama-whatsapp lawo nabowhats ama-twitter nama-facebook i-National Council MDC kayisiyo Twitter kayisiyo WhatsApp i-National Council MDC izinkokeli ezivela kumaprovinsi wonke aseZimbabwe ezihlangana khona zigcwayisise ukuthatha indaba ihamba kanti kube hlutu bayakhuma kubana kuyini bagijime besiza ngakini abakubalekelayo abakwaziyo abakwenzayo okurayithi kumbe okurong kuyini
unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxe lencwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Okuhlupha nje yikho khona ukuthi kathi vele kubandla le-MDC kalifanani i-constitution yayo kayifanani lelizwe leZimbabwe ukuthi upresident xa engekho elizweni ephumile kufanele kube umuntu o-actayo ukuba ngupresident ukutho ukuthi isizathu esiphiwe ngumnumzana uTsvangirai sikhanya ngani kasiqondakali ukuthi sivela ngaphi njalo siya ngaphi ukunika isikhundla ukuthi sibe sibanjwe ngomdzuri bekuyinto ekhanya isegcekeni indlela yokuthi yena upresident asikho ukuthi bengekho elizweni yikuthi akezwa kuhle lokho ukuthi abantu kabakho elizweni ngakho sokufanele kube lo president oyabe egcina isihlalo bekungayisiyo nhlala yenza njalo into ejwayekileyo kumuntu efanele ibe khona ngoba phela umuntu lanxa engaphandle kwelizwe uyenelisa ukusebenza ukwenza umsebenzi wakhe kulezi nsuku ngakho ngibone ngani upresident Tsvangirai lapha wenze nje ukuthi kube lokungazisani bandleni ekungafanelanga kube khona ngabe wekele izinto zohlala zinjalo nje
singathi akwenzileyo lokhu dokotela kuveza sobala yini ukuthi ufuna uTshamisa abe nguye umkhokheli opheleleyo owe-MDCT alubana yena uTsvangirai ethe wasuka
kungathi ngisithi ukuthi mhlawumbe nje ufuna ukuphazamisa abantu ingqondo kumbe ukusebenzelana ndawonye lo Chamisa ngoba kukaningi lokhu ngendlela yokuthi lanxa uChamisa ngathiwa nguye osesala actor okuhluphayo ukuthi nxa yokuthi kungaba sokuyisibango sokuthi kudingakala umkhokheli omutsha kungenzeka ukuthi lo otshiywe esesihlalweni nguye uMnumzane Tsvangirai ngeke athole umbuso nxa ukuthi kuye kuCongress ngakho kungaba kukabili lokhu akwenzayo uMnumzane Tsvangirai kodwa ye limqothoke leyo lokuthi abaningi abakukhangelayo bakubona kutshengisa ukuthi uTsvangirai uzama ukuthi uChamisa abe nguye ozasala ebusi
sesingabona yini dokotela lapha uMudzuri loMakhophe bebambana belwisana loChamisa
ngibona ngani kungabahlupha ukuthi babambane ngoba kukhanya uMakhophe icele ekade eliphethe yilo leyo lokuthi uzama ukungakhulumisani kahle nabantu be-alliance bafuna ukuzwisisana nabo uMudzuri bekhanya ngani ukhona kwelo cele ngibona ngani kuzabahlupha njalo bangabambana basebenze ndawonye babe sebemqinisile uChamisa ngoba uzakakhala ngokuthi abantu abadala balwisa abantu besintoa
ugatsha lwabasakhulayo ku-MDCT sibonile lalo lungenela kundaba yonale luchothoza uMakhophe luchothoza njalo uMudzuri ungathini ngalokho
ngibongani khonokho kutshengisa ukuthi baphambanisa kakhulu ebandleni ukuthi sebezama ukuliqathanisa ngendlela ezijiyeneyo ukuthi kade seliqhathaniswa ngokuthi kusebenza abantu sokungabancane kuphela sokungabadala kumbe ongabantu abangabafazi kanjalo njalo abangabadoda khona kuqhathanisa ibandla ngendlela efana naleyo mangani akuliqinisi kuyaliphazamisa kungaba kuyinto enhle kakhulu xa bengekela ukwenza njalo baqhubeke beliphatha ibandla njengebandla labantu bonke
uDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Abalaleli bethu labo baveze imbono yabo ngengxabangxoza eqhubekayo ku-MDCT le. Bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ubona abantu nje abathi ukuthi ungameli bakhe uNelson Chamisa kulo ungabazeka nje phakathi ngoba ungathi kulokuthanda nje ukuzibonakalisa nje lokho cakisa nje basonke isikhathi so ungathi abantu abathuthiseki nje ngokuthi ungameli bakhe ngendlela enza ngayo into zakhe so singazi njengobana ekhethe yilo iqembu elifika i-MDC ukuthi athungamele azathungamele le-alliance asingakwaziyo ukuthi abantu bona bazakwamukela na lokho siza kubona ngokhetho lonalolu oluzayo ukuthi umphumela wakhona ozathini voti abantu
siyakuzwa kakhulu-ke mfowethu ungathini lokusasa khumala
ngiyabonga babao
siyabonga kakhulu sesilobaba omunye lapha ecingweni sizwe ukuthi silobani kunjani insizwa
ngiyaphila babuto kunjani wena
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
ukhuluma nosamphana umoya laphana egwanden pese hayi mina ngokubona kwami ngibona engathi-ke lapha lundoda ikuthi nje mhlawumbe sesingakhuluma kuukuthi-ke kwasekuqaleni ipolisi yabo abayisebenzisayo uma behole bekhetha umholi njengokuba-ke besiyazi laphana ukuthi-ke uMnumzane Tsvangirai i-second vice president yakhe bekungumama uMakhophe laphana ongangukuthi-ke mina ngokubona kwami ukuthi bebesebeyajampa kuukuthi second vice president ikhona besiyathatha olandela lapho kuukuthi bebesebeyamthatha bembeke phambili kuzadala ukuthi kube nokuqhekeko phakathi kwe-MDC laphana kuzagcina kusenza ukuthi-ke bebesebelahlekelwa kakhulu ngabantu mhlawumbe abangabavotela ngesizathu sokuthi-ke leyo nto iyayenza ukuthi ibandla lona lodwa libe lokuqhekeko njalo lingabi lokubona ngaso linye njengoba vele besekuvele kuqalile ukuthi phakathi kwakhe nalo uMudzuri ukuthi ngubani but ngendlela sebenze ngakhona sebebonisa ukuthi bona ngezinye indlela abantu sidala sabo kaba bakhathaleki kuyukuthi-ke kuba kade bekhathalela abantu bekufanele ukuthi beqale-ke kuyele to the drawing board beconsulte abantu from the start ukuthi njengokuba umnyusanga lapha engizwa kahle bendibone ngathi muthi mhlawumbe ongayenza ukuthi abe siyangena ezinyathelweni zakhe kube sekubhekakala kulabo abangabasekeli bakhe okungangukuthi-ke i-first option vele ise umsekeli akade seduze nguye kube kufanele ukuthi kube uyanjani uyangena ezihlangeni zakhe until umnumzana eze elulama ngithi but ngendlela abenze ngakhona hhayi mina ngibone ngathi-ke lapha nabantu abazayo besabavotela bengabe befana lokuthi bathela amanzi emhlane wedada ngesizathu sokuthi sokuyadala uqhekeko olukhulu phakathi kwebandla ngoba uma mina ngokwazi kwami ngikwazi ukuthi esikhathini esiningi uma kuvele izigaba ezinjalo olisekela onguyolandela upresident nguyena osuke abe yi-acting for that temporary time lo until ezenzalo abe sesimeni esihle sokubusa but kodwa-ke ngendlela osokwenzeke ngakhona hhayi sengivele kucacile ukuthi hhayi lo mnumzane uzovele ezithathele nje kungena kufikise mna ngakho ngamaphesenti amaningi kakhulu ukwedlula la awe-MDC
ye soba kakhulu-ke hloniphani moyo ungadinga kusasa baba
allright ngiyabonga nkosi yami
ye sisithathe-ke omunye ubaba lapho sicingani umakhele mthabisi makhele mthabisi kunjani
ngiyathile baba linjani
sisaphila kakhulu nathi udaba sibe loluhluphayo lamhlanje ungathini ngalo
udaba lolu silikhangele baba kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi khona kufanele kube kanjalo uhlupho selukhona singakhangela kubandla le-MDC lapha sesibona ukuthi abantu abaningi lapha sokubanga isikhundla uhlupho oluba khona ukuthi bakhona abanye abasebenzela abantu ukhona abanye abantu abasebenzela bona ukuthi bakhona ukudinga imali yothi ukuthi bekhangelele uzulu sokusithi thina uzulu ovotayo yithi esilokho sihlupheka sidubeka bona sebavothelayo bakhona kusasa ma sebehlezi right sebelwela ezabo isikhundla bengasakhangeli ukuthi manje kufanele kuye ngaphi labona udaba lwe-alliance lolu belukhona lube lu-right because bengasenza ukuthi lathi sikhwanise ukuthi mhlawumbe sithole amavoti a-right kodwa manje sokusobala ukuthi abanye bethu lapha kabafuni udaba lwe-alliance
yes sibone-ke silo baba omunye osecingweni lapha mfowethu kunjani ncube nguncube
yebo
ibizo mbani ncube
ngu-Gerald ncube
yebo-ke mfuka ncube akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lwe
le ndaba yona ngokwami ukuyibona mina uThamisa yena uright ngoba nanku phela ekhethwe ngumongameli weqembu ubabona unomzana uSongirayo kodwa ngokwami ukubona hhayi ngicabanga ukuthi basuke bambhekela phansi umama uThokozani Khulu ngokwami ukubona bekumele bemnikeze aphathe la kati yena uzobalisekela kuze kube nini
siyakububa u-Oscar Ncube khona manje
vele ngothamisa kangikho kuye kangikho totally nanxa imbambisi lutshwa ngumbambise ngokuthi yena uzibona elamandla alo sekhohle ukuthi ngike ngakhuluma nje ngisithi mina kuthiwa ngikabe kwazi ukuthi iphathi ngiyabantu kayisiyo yakhe into yonke kumele yenziwe ngabantu kuthiwa nki wakhethwa ngabantu bemfaka kulesi sihlalakiso yena ma kungasakhethwa sokukhetha yena mina ngokwami ukukhuluma iqiniso ngangcono ngevotela izanu kabazonde nyakwathi banilalela abakithi ukuthi kathi ncube kodwa bangazi le khaya ukuthi mangive into mangahambelani layo kangihambelani layo thina besifuna ukuthi ngala nxa kuthiwa umakhuphe uzongasoze ayevotelwa kuyo kucongress kukhethwe kutsha kodwa umakhuphe ngumele ukuthi ngabade lokhu ebambilela kathesi
labo bengabalaleli be-studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube kunjalo nje uThamisa labanye abakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance abathi umnumzana Tendai Biti lo sikhwicamfundo Walshman Ncube bahlangane lomeli wemelika eZimbabwe izolo bekhulumisana ngamalungiselelo okhetho. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi sokubhalise abantu abayizigidi ezinhlanu lenkulungwane ezingamakhulu amabili. Umanyano wamazwe ake abuswa ngeleBhilithane uthi lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eleZimbabwe lifuna ukubuyela kulumanyano awukatholi incwadi evela kuhulumende. IZimbabwe imiswe ukuba lilunga leCommonwealth ngomnyaka ka-2002 isethezwa umlando wokwephula amalungelo oluntu. Umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli ngaleso sikhathi wahle walikhipha ele Zimbabwe kulumanyano. Umnumzana Robert Mugabe engaba esathukuthele ngokugenqulwa kwakhe embusweni. Kodwa kukhona ukumenza ebobotheke kulezinsuku. Uselomzukulu wesibili. Osiyazi bathi indodakazi yakhe uBona ubelethe umntanakhe wesibili kumalanga edluleyo. Amapolisa kwele Botswana ayaqhubeka ngokubopha abokuza abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni inengi kuyizizalwane zaseZimbabwe. Kuvika uMartini Ngwenya.
Lokho uqalile lomnyaka akula kuphumula kwabeZimbabwe abangena eBotswana ngokho emthethweni, amapolisa abazinyela ngamehlo abomvu. Ngesikhathi inengi liphindela livela kuKhisimusi, amapolisa aweBotswana esebenza lamasosha ahle aqala ukufaka imigoqo eminingi. Ukusukela emncelweni weplumtree leRamukhobani bengena kuye kuthi uma bephunyuka lapho babalandele emzini lapho abahleli khona. Sukuze kwangena kunyanga kaNhlolanja kulokho kufana kumbe sekuqiniswe kakhulu umkhankaso wokudinga abangena eBotswana ngekho emthethweni. Amapolisa encetshana labanye babo abazwa ngokuthi Special Support Group ESSG sebeqale umkhankaso wokungena ezindlini, abanye behamba ngenyawo kukanti abanye begade amabhiza. AbeZimbabwe ikakhulu abasebenza endaweni esegcekeni esifana lokwakha bathi bathwele nzima ngoba amapolisa afika noma yisiphi isikhathi engabanikile thuba lokuphefumula. Omunye oncedisa kwezokwakha uthi sekumele behlale bevuse indlebe lamehlo ngoba amapolisa atheleka noma yisiphi isikhathi.
Kunzima sesiphila njengomvundla olala evule ilihlo. Uthula ukuthi abantu abaningi abaku-construction abavele eZimbabwe bengela amaphepha ayeneleyo. Ikhampeni leyi entsha leyo amapolisa isibisele emuva ngoba inyanga iziziphosa iphele abantu bengahambi emsebenzini bebalekela amapolisa.
Abanye njalo bathi okunzima ngomkhankaso loyo ukuthi akwazi ukuthi amapolisa atheleka nini. Kwezinye izikhathi amapolisa abamba imikhankaso ngamalanga athile kuthi ngalezo nsuku abanganamaphepha okuhlala eBotswana bengaphumi ezindlini.
Kuthi kunzima ngoba i-operation yabo ayicaci ukuthi iqala noma iphela nini. Asoke bekwazi ukuthi amapolisa afika nini. Sibona thuthu begijima ngamabhiza nje.
Abangcono ngabasebenza ezindlini abathi noma bakabaphumeli mahlana phandle ezindlini kulezi nsuku, bathi uma befuna ukuthile kumbe ukuphathisa ekhaya bayathumela ngoba ukuphuma endlini kungajo ukubanjwa ubuyiselwe ekhaya.
Kulezi nsuku eBotswana ukuhlala endlini kungcono, ukuphuma phandle kubanjwa kuphela uyevalelwa sine usudiputi weboda.
Okubhekane labeZimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni kufana lokubonwa beSouth Africa ngaphansi kohlelo lweOperation Fiela lapho kubanjwa khona ngitsho labaselizweni bengela maphepha aqondileyo ukuhlala. Njalo ukubanjwa kubuyiselwa emuva kwabeZimbabwe eBotswana kuza ngesikhathi kusanda ukuphuma imbiko ethi amapolisa ayadinga ukufumbathiswa ukuze angababuyiseli emuva. Ngasikhathi sinye lumkhankaso wenzakala amacala adalwa abeZimbabwe eBotswana eqonga osewucunule izizalwane zakuleli lizwe. NguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
AbeZimbabwe abalwela amalungelo oluntu kwele South Africa sebetshayele ihlombe ikomishini yezamalungelo kulelo lizwe ngokubiza umhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo lokukhethana ngobuzwe izenophobia. Kubika uBenedict Nhlapho.
I-South African Human Rights Commission iphakathi kohlelo lwamalanga amabili nokwemukela imbono enhlanganiso zomphakathi ngembangela ezijeneyo ze-xenophobia lalokho kufanele kwenziwe ukuyenqabela. Leli linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa, zona ezithi ziphilele evalweni njengoba ukuhlaselwa kwamanye amazwe kwele-South Africa sekuyinto yeminyaka yonke. Unkosazana Ntando Wenkosi Moyo uthi kuyajabulisa ukuthi ikomishini ezamalungelo iluphakathekise udaba lokuphepha kwabakwamanye amazwe.
Kuzokwenza sibe ne-closure ngokuthi sibe kwazi ukuthi kumbani vele oyalususile lolu dlame labanye abashonelwa ngabantu babo bazothola ukuxola emiphefumulweni yabo. Kumanje sihamba sisesaba singazi ukuthi kuyaqala nini futhi. Ukuze abantu babuzwe ba-account for everything kuyenza ukuthi nathi kuzosenza lathi siphile siphumule emiphefumulweni yethu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Brian Muziringa, yena-ke owaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo eziphepheli.
I think this is the beginning ukuthi ama platforms ngizowathola kwende sizophinda sihlangane sikhulume yonke into so that izozama kuthi integration yenziwe kahle.
Okuvele ngosuku lwanamhlanje ukuthi ukusilela kwemisebenzi lezindlu nezinye zezinto ezicina zisenza ukuthi izizalwane zakwele South Africa zihlasele abakwamanye amazwe ngoba besithi bona bazithola njani izindlu lemisebenzi. Kuvele njalo ukuthi zikhona inkokheli zomphakathi ezethula inkulumo ezigcina zisenza kuqhamuke lezi izimbi zokucwasana obuzwe. Kodwa-ke isiphathamandla sale ikomishini usikomishi Angie Makhwehla utshele Studio 7 ukuthi kulezi ngxoxo bafuna umuntu wonke aphatheke, ikakhulu inkokheli eziphila emphakathini ngoba sazi konke okuhluphayo, kanti njalo umphakathi uhlonipha nokulalela konke ezikutshoyo.
Kubalulekile kakhulu ukuthi ama-traditional leaders including o-chief ikhulu ezisemphakathini kanye nalezi ezikuhulumeni zikwazi ukuba khona kulezi ngqomiswano.
Umqondisi we-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Nleya uthi okwathokozisa kakhulu ukuthi le ikomishini ehlonitshwayo kakhulu elizweni kanti kukhona esikwenzile okubambekayo kwezokuvikelwa kwamalungelo abantu bokuza.
Kukhulunywa kakhulu ngendlela i-Foundation for Human Rights esingene kakhulu yayenza ama-recommendations ku-Ministry of Basic Education South Africa, and kuyajabulisa ngoba ama-recommendations abawayenzileyo ikakhulu ngemfundo yabantu abayiziphepheli asethathiwe basibonisele booklet yakhona.
Umhlangano lo ukhangelele ukuqhubekela phambili kusasa, kanti-ke ingatsha zikahulumende kuqoqela logatsha lwamapholisa lolwendaba zasekhaya zikhangelelwe ukwethula imbono yazo lazo ngodaba lwe-xenophobia lendlela engaqedwa ngayo. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli imisebenzi yakho emibuzo pheletini.
Yeah,
kanwan belet oba nini go yekeli belet ya go belet na poli belet isala uche
Angapasi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni asivukeni siyesebenza abasebenzayo siyemasimini emakhaya abahlakulayo ukuziphetha ezamanje sikhangele bezihamba phambili kusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi ikusasa lomnotho weZimbabwe liyakhazimula kodwa incwadi zithi ubona kalufifi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni namuhla olivalelisayo ngontungamili nkomo asibeni sonkeni ngohlelo luka 7:30 ntambama litshone kuhle